umqondisi wenhlanganiso ye-Operation of Hope, uDokotela Jennifer Mora, utshela iStudio 7 ukuthi sebelungele ukuqala ukuhlinza abantwana abaleminyaka elitshumi kusiya phezulu. Uthi odokotela abazakwenza lomsebenzi kabasoze bahlawulise muntu ngoba beze lemithi yonke edingakalayo kusukela mhla ka-4 Nkwenkwezi. Umqondisi wezempilakahle kobulawayo udokotela Mafio Siyamuchembu uchasisa isimo sokudabuka komlomo laphakathi kwawo ese-cleft.
Cleft kutsho ukuthi ukuvuleka ukuba lesikhala. Lip yindebe kujayele ukuthi indebe yomlomo eyangaphezulu engahlangani, lokho kuthiwa yi-cleft lip. Palate luphahla kumbe ingaphezulu yomlomo nangaphakathi, uphahla lomlomo ngangaphakathi. So cleft palate lakho ikungahlangani kumbe ukuba lesikhala ephahleni lomlomo.
Uqhubekele phambili esithi ukwelatshwa kwesimo lesi yikuhlinza umuntu isikhala sivaleke.
Kushane lo welatshwa kuphela nge-operation surgery. So abantwana abazalwa belomlomo ongahlangananga ephahleni lawo kumbe indebe engaphezulu engahlangananga abale-cleft lip and palate welatshwa nge-operation eyenziwa ngo-specialist surgeon ababizwa kuthiwa yi-maxillofacial surgeon kumbe o-plastic and reconstructive surgeon. Asilabo labo wetela kobulawayo bakhathesi, so sibathola bevakatshile bevela ila eHarare kumbe kwamanye amazwe.
Iningi labazali abalabantwana abalesimo sokudabuka indebe laphakathi komlomo abenelisi ukuhlawulela ukuhlinzwa kwabantwababo. Omunye umzali olomntwana olesimo lesi ngunkosikazi Nompilo Nyathi.
Ngizalele khona apha empilo evele ekliptek. So ngithe ngizala bathi bazamu-operate baphinda bathi umncane mbuyela after 6 months. So after 6 months angibange ngithanda ukuyalaya ngokubani mamam wayentongosimo. So kathesi sivele luhlezi.
Unkosikazi Silobuntu Mpofulayo uthi ulomntwana odla nzima ngenxa yesimo lesi. Omunye njalo umzali olomntwana owazalwa elalesi simo ngunkosikazi Charity Mudimba.
Ngidala intetasezeni umntanami ngandiswa nyona ngambelethela khonapha empilo ele-cleft lip palate kodwa hayi ukuthengibasakulathiwa luhlupha ngawo luhlupha phela nxa i-esbo samdlalela ndikuthaze opera sele-10 months.
Isimo sabantwana abazalwa bedabuke indebe laphakathi komlomo kasivamanga. Odokotela bathi lokhu kudalwa yikungakhuli kahle komntwana esiswini sikanina. Kulungiswa ngokuthunga lapho okudabuke khona. Abezempilakahle bathi bayasilela odokotela eZimbabwe abazi ukulungisa isimo lesi. Kungalesi sizathu abenhlanganiso le kubiza $3,000 zamadola eMelika, US$3,000 ukuhlinza lokulungisisa isimo lesi ese-cleft lip le-cleft palate. Abenhlanganiso ye-Operation of Hope ebunjwa ngodokotela abadabuka emazweni anjengeBrithani, India lamanye ivame ukuba lenhlelo zokwethekelela kweleZimbabwe kanye ngomnyaka kumbe kabili besiyaphathisa abantwana labadala abazalwa belesimo lesi. Baqhuba umsebenzi ofanayo kweNezambia, eMalawi lakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.